awulazi imali ezokukhuza umnotho. Angazi ukuthi into enja ayikhulumele yini, into nje phela sesivele sizijayele, phela sesilungisele ukuthi sivele sithe simjengisele ukuthi ayibhajeti ayenzileyo i-economic commentary ebele ejayelekile nje kithi ama-economic analyst.
Ngiye kuwe Mnumzana Ndebele, ubone njani, uyizwe njani wena ibhajeti?
I think ngivumelana lo Ngwenya ukuthi uChinamasa ubesitshela into esizaziyo. He never gave us a solution to our problems. Because our problems is la kumbeka nje sicabangela ukuthi uzasitshela wona ukuthi umnotho lo uza increase njani production, ama factories azayenza njani ukuthi abantu besebenze, kuzayenzakala njani ukuthi kube le mali ema bank. But u presente ama problems amaningi.
Yeah, Mnumzana Ngwenya, siyabona ukuthi uthi yena ibudget izaba i 4 billion kodwa ama ministries wona abekhangelele ukuthi be yi 8 billion kungahamba njani lapho nxa sikhangela umnyaka oza?
Yebo, uyabona ukuthi kuvele sokule deficit yokuthi i revenue collection ayichoyo kayihambelani lama expenditure akho, ngoba uyena uvele wachasa wathi i 70% of ama inflows ethu angena kuma salaries, kuthi ukuthi productive economy yethu vele kayisozi isukume. Wenza futhi enye inkinga ukuthi uthi squelet sethu nge 6 billion sina singise 10 billion yabona nxa umuntu vele engasavumanga yena ukuthi isifo sakhe sikhona, kasuzaye kudokotela athi i-economy yethu kayikhuli nje ngokukhuluma amanombolo. Njengoba Ndebele sisho ukuthi ama-policy incentives okukhulisa i-economy yethu yiwa angekho lapha.
Ya Mnumzana Ndebele, siyabona ukubana uMnumzana Chinamasa ubethe yena wehluleke ukuthi ethule i-budget ngenyanga edluleyo isithi ufuna ukuqala azwe imbono yabantu. Like lafaka imbono yini lina, kumbuke wezwa yini abafaka imbono yabo ku-budget le?
Well, ama meeting abe khona ukuthi abantu befake imbono yabo, but I think ukuphuza kwakhe ukwanounce i-budget bekungelani lokuthi abantu befake imbono, ngoba bakwenza kudala lokho. Bekuyikuthi ulenkinga yokuthi kala mali, ulenkinga yokuthi kona ngesikhathi becampaign abapromise abantu into ezinenye abangazikwanisi ukuzilandelela. Ukhangele njalo iprogramu yabo le abayenzileyo ezimo asset ukuthi kathi ye bakhuluma ukuthi lokhu lalokhu baza kwenza lokhu lalokhu, but umbuzo abayesihleka ukuphendula even namuhla uChinamasa kubhajethi yakhe ukuthi imali yakhona bazayithatha, ngoba ucacisile ukuthi ama-industry kalethi mali, imali ze-tax ezimele zithi ngayiwa abazicollecta zihamba kuma-salaries. So whatever plan ababuya layo abala mali yokuthi beku-implemente khonoko. And ungananzelela futhi imali abazithola kwamanye amazwe esingathi ngama-bilateral agreements zehle kakhulu kukhangelela ngeminyaka edlulileyo. So as long i-ZANU PF ingalungisanga indaba ye-indigenization, ingalungisanga indaba ye-relationship lama-western countries, uhlupho lweZimbabwe alupheli namuhla, alusoze luphela kusasa, luyahlala lukhona.
Ye Mnumzana Ngwenya, siyabona ukuthi uzivumele yena uMnumzana Chinamasa ukuthi umnotho welizwe ikakhulu lokho kwenziwayo akwazakali ukuthi kunenge okunganani.
Yeah, also esesikubona ukuthi lokho kwakhunywa nguhulumende omanyano iGNU ukuthi kulamanye ama revenues esingazi sisiyo ukuthi aya ngapi, ama diamonds sokuthengisela ukuthi vele ama diamonds nangwawo akontrolwa ngabantu abalutshwana vele abezanu PF. Lo ama majors athi khuluma ngawo uthuza ukubaza ukuba lama security television cameras baza kuthini thini la ngamandlwane la. Umnotho wethu thina owezimbabwe usezandleni zabantu abalutshwana abezanu PF okwakhathesi, kodwa i-productive capacity ibanzi yiyo efanele ukuthi ngayi iyaqondakala kuthini khathesi, kuba ukuthi amabhenki kabakwazi ukuyathapha imali ku ayithona i-new economy ye-jurawol yemagaba leyana i-informal sector. Kodwa i-informal sector yakhona phela nje yevele siyazi ukuthi kayibhenki imali kayibhatale ama-taxes, ngoba akula ma-incentive okuthi bafake izimali zabo kubhenki. Loku kukhunywa lapha ngumuntu ovele ongathi ule policy confusion, uhlanganisa izimasset ahlanganise manifesto, sesehluleka khona ukubona i-reality ekhona ku-ground.
Mnumzana Ndebele, nxa ukhangele wena i-budget siyethulwe, ubona kuzaba lo mehluko yini?
I-budget le mina ubona kwama kula mehluko zaba khona. Udubo luyaphambili, abantu abalamsebenzi, imali emabhenki iyashota. Mbona ngani nje akula nto etshintshileyo, actually kungaba wesi, ngoba lokho abantu kade bekukhangelele mhlawumbe engakwazi ukuthi kuyini akusayenzakalanga. Siloku sikhona phana esasikhona 10 years ago.
mnumzana Ngwenya ungagqiba uhlelo usitshela ukuthi wena ubona kanjani
ngigqiba ngisithi nqa kule policy kula ma policy instruments angavikezeli ama property rights nqa abantu abafuna ukuletha impahla zabo lezi mali bengasavikelwanga ngama bilateral agreements i foreign direct investment lezi mali sizifuna kasozingene ezimbabwe